sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuMabasa 2022 uCape Dube. Endabeni zethu namhlanje. Bachapa zingenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change besithi kabafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusa lokhu, uZulu walile, uZulu wala, uZulu lokesala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kukhathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethu kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo. Ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU-PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano loChamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana le-MDCT. UZulu walile, uZulu wala, uZulu lekesala. Yebona ye umanyana kuqakathekile. Kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni, kuMonzora lingangeni, kuMakhube lingangeni. Kanti thina singobani ukuthi sale ukuthi uZulu uthini?
UMakhumalo uthi ukudlelana loMonzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe, akusukuza njani sivela kubayi-election. Ibayi-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha. Hayi, babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bagijwa nguye uMonzora lo noMakhube wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi nansi inyoka ingene endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi izibhanditshi ibululu lapho liyaphola khona akulabunandi. UMonzora kuvele into yakhe lapha hamba khona uyadiliza asikhangele lizumu ngaphutekere wayengikhona ngalo uMonzora. Wayabamba-bamba futhi ku-ZCTU bamxotsha. Wangena ku-NCA. Wala lo Professor Love Momaduku. Ngwaba imvenge-mvenge ingaphi NCA. Hanti yacinisa isitshintshiwe ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi incedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu wangenayo ebandleni lethu le-MTC. Kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Udube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Kalikho ngitsho leli lodwa iba ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe sikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyabona kuyinto eva lo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lo lokhetho
ingcwethi kwezombusazo zithi kuqhathekile umanyana ngesikhathi sokhetho
omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho kupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqhakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana so kusiya ngokuthi ukubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
uncube uthi uMonzora kazange athuke uChamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loChamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamu kodwa kulwa abasekeli babo ebe sikubona ukuthi lababe abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleka abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshoyo. Nxa befuna ukuthi babambane, kumele ukuthi bahlale phansi, babe lobuqotho, balalele ukuthi abantu bathina abasekeli balawo mabandla, ukuthi bathini. Ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane, alusoze luphele. Lufuna abantu abangayisibo mina mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubi lo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le-CCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu bazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzora nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudoniselana lokho ngabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba weak ku opposition kuba ngwe yikulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuzabanzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke uthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili
Kuncube uthi ongenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezano PF embusweni
Okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula ukuthi bonke bavumelane ngokuthi izano ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku opposition abantu abaku opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezano bakhangelelwe ukuthi ba replace izano hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima akubuswa kabe kangaka ngakho ke bakhangelele inguquko nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezano kungabi khona olengela ngakuzano bonke balengele emalungelweni abantu balengele ku democracy balengele ku rule of law balungele ukuthi balengele ku justice basebenzele khona lokho engiqeda ukubala kululu ukuthi bavumelane kuloko bangafunga bakhafule ukuthi abasoze vele badinga ukuncediswa izano kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka
ugcizelele esithi
abantu bonke badingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube lenguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye donze siya lomunye siyale ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olo violence olodlame ngakho ke kuyadinge ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likaMonzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections kuthi likaChamisa liyaqoloja okwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo Wazemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silomsebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenga okuyabe kufuneka. Ngakho lonyaka izulu selisichayile alinanga amabele asechile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku slab level ngakho singani sesisilela ngoba amabele esijali ukusebenza kasilawo laba forwards abaphethe kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhona kokunyesa esikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba ngoba ngomude siya ezibhedlela
yeyi siyakuzwa kakhulu ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni
bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 736613 046 siyakhala bakithi sicela lisisize siyakhala besisenza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala ngakho sibona izana seziba mfitshane ngakho siyacela uncedo cela lisisize ngiyabonga.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv. Kulandela ukulwisana okwesabekayo nebutho lakwele Russia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho lakwele Russia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni ye-Donbas. Ele Russia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo e-Odessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha ababulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. Sikhathi sezamasiko.
Namasiko
wenziwe
manje baba mkhulu babe lobola
usenze zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni okhloxa lo ezothisa sibanda
isizwe sakho siyakhala sithu sibalekele sithawu sekho baswele ubaba intaba ziduna yonke le ubaba ubuya nini ekhaya.
Ubaba lokhe ebopha epakitsha impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo sisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu. Uthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona, ziyaqina, zingathi ziqinile. Sebeqeda imisebenzi wabo yabuleyi. Bangayiqeda leyo imisebenzi, hayi, sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zinduna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqalisa ekuwotshweni wakho umba wavele ula mehlo abuhlungu.
Vele ngangilamehlo abuhlungu ngikhula, kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Baze ngaze ngafika khonapha eNgilandi bakhupha sibili amehlo. Bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khona phana libotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibheyili, kambe kuliqiniso elinganani?
Hhayi, ukuskipa ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo, ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khona phana emakhotha abaphamba izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khona phana, ngizithobe ngizama imidlela ndlela, kodwa yibo mahlabezulu yibo abavumayo abathi hamba njola, hamba njola.
Bengathi wena abaningi xa bekukhale bathi wena usungene kwezombusazwe suparticipate entweni ze-politics, ngabe liqiniso kumbatshi?
Mafowethu, i-politics iyangena noma sithintaphi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni, usuhlafuna i-politics. Noma usiya ngapho usuhlafula ipolitiki, noma ufuna ukwenzani usuhlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosa ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bamaphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni, ingabadidi.
Kodwa le bandla olusekelayo wena kathesi?
Hayi, ngingasekela bandla liphi?
Usekela abantu bezimbabwe bonke.
Bonke, elami ibhanti, elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko nimele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba bakhalayo bemathele ndabanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngoba into enhle nale
le into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni ekhuluma lo Ezra Jesus Banda eLondon kulebhilithane sike sizwe ezokholo lwesikristu silontu kwamelekomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba kubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngalena iviki silabe sigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika-4 kusiya ku-5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthi esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ejuleni nehlise amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi shiyile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje-ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe uthi uSimoni siawu Nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasitholanga lutho Thixo wami sicela ukubana usisize abuya athi uSimoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho uthi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizowuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi lutho ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha
njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneta, kakuchinchwa skepe, kuchinchwa ukwenza lokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lehlobo ezithandekileyo. Asikhulekeni babathi xengcele musa wakho lothando lwakho, avule iingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namuhla sixoxa lo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni okuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obilita, izingadi, ama security, yini. Yonke lemsebenzi edingakalayo ekhaya, especially ama firm, uma kungavula ama firm. Esikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo uthole ukuthi inkabi zakho zithembileyo ozipaka phambili ama followers izo ezigqamula izidrobho umuse emasimini ulima, kumele uthathe lezi ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi elalo wasesitshoneni, as long as ukwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzela abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni, kuba yiproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube le ngqubekela phambili. Yakithi enyama endlova kulalutho lutho nje okuqala nje iproblem enkulu umgwaqo. Yiproblem enkulu kakhulu kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babe kwenye iclass, babona abantwana abangale kwenye iclass ukuthi sokwakrekha amaclass lana ayathiwa nguSmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi kwamaclass. So izinto okumele zilungiswe zonke lezo babaduke. So asivotenini ukuze sikwazi ukuthola ushintsho.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo, ngisazokhuluma nabo, angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobonana
into esizoyixoxa.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubale ukube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu, ngoba yithi ikusasa. Abazali bethu angeke sababala kakhulu, so kuyithi thina kumele umntatini umzabalazo sizoqhuba umzabalazo yephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha, kakhulu intsha yena le yenkangala.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCasilaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Tenax CS 2 Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1 Yezi 1. Ngibukhelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Bachaphansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi kabafuna ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lelisayo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngowapha 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.